khona ngathi sokungcono kathesi ngoba sokusesithweni kudala kwakwenzakala yikho kwakwenzakala kakhulu ngoba abantu anti babebelethele emakhaya
zindlini yikho kwakutholakala izingozi eziningi
but kathesi njengoba sokule mthina sokulezi bhedlela ama-specialist hayi yikho kungcono kwakubangelwa yikubana nje mina ngokwazi kwami njengomuntu ongumama ukuthi umama uma ekhululeka laphana amadokotela babeleke bemtshela ukuthi hayi mana sokusela isikhathi esingaka mana sokusela isikhathi esingaka ungayenzi lokhu yenza lokhu ungayenzi lokhu manje ungayekela ukulandela khona okokuthiwa ngamadokotela yikho kwakulimaza umuntu ongumama
ye baba Mpofu kwakuvame kanganani khonokho
ngakhuluma izinto zabomama ngiyazisaba njani
hayi baba kunokunye lathi singakwaziyo ukukhuluma nini nceda abaningi
ukwenzakala kwakusenzakala njengokusenzakala lakhathe ngingathi nje ngiyacezuka kancinyane kokuthiwa ngumadube engingakutsho ikuthi ulwazi lokubelethisa lwalukhona ebantwini bakithi futhi ulwazi labo lwalungathi lujulile kwakusenzakala kodwa ke nxa umama ezabeletha ngokuzwa kwami nxa kukhulunywa mina ngakhulela endaweni lapha izibhedlela ezazingekho khona okwakuvele kungakho akwabelethelwe esibhedlela babekwazi ukuthi kulomonakalo nje bele ndlela zabo zokuphatha loo monakalo uqinisile umaduke ukuthi lamhlanje odokotela bayakutshela ukuthi yenza lokhu ungenzi lokhu njalo njalo liqiniso lelo kodwa-ke singalibali ukuthi lakithi kwakukhona izixwayiso zazikhona omama labo kwakuthiwa ngababelethisi babehlala laye umama osehelelwa njengokuthi okwakhona bananzelele babone ukuthi lapha kukhanya ngathi umama loke mangakuhle kuzoba lohlupho mama woti ngoba babekwazi ukuthi kungonakala ngalindlela kumbe konakale ngalindlela yikho siza kuphatha sikuthi kangazi ke babadube lo mama umadube ukuthi kumbe kwakusenzakala kanengi kulakhathesi
ye nxa sokwenzakele khonokho ke madube khwenya ngazani ke abantu abaningi babekhangelele umama abanjalo phansi ubona abanye sebebaxotsha le ndlini uzokuthiwa hhayi umama lo kasenelisi lokhu lalokhu ungathini ngakho
liqiniso leli hayi mina lapho ngaba lobufakazi obuthize obubili obuthathu engambona abantu bethi engxenye ethi ngakhululeka ngiyakhumbula mbuza kumama nti unazi bani banyana liyambona uhamba njani omunye uyahleka umtshaya iqolo ahle be-paralyze from the waist omunye vele ahambe kodwa ebehambe eqhula uzwa ukuthi hhayi watshaywa yinkonyana manje ikakhulu nje hhayi ngiyaxolisa ngingasatsho lina njengani lingabobaba abantu abangabobaba ungavele ube njalo suyisilima vele kabasakukhangeli kabasakukhangeli abasakuthathi njengokuba isimo sakho ade uyiso sona ungakalinyazwa yinkonyana
ye
nauyabuhlezi
kambe mama madube utho ukuthi kodwa wena uyabulokhwe nje ngemva kwalokhu uyabulokhu uphelele
ngiyaxolisa Mpofu noma ngingaphelelanga akumelanga kwaziyo ngabantu bomphakathi
yebo ma
for better for worse
siyahayi siyavumelana nkosikazi
ye mina lami mina lawe kumele sikhulumisane uma kukuthi angiphelelanga maningi amacebo angayenzakala but umphakathi ophandle babengakwazi ukwenzakala phakathi komuzi wethu
ye
kodwa not ukuthi uze uhambe uye nathi ebhawa ubuye ngama-1 a m unguwo suvalela ebhawa utshengisele ukuthi awufuni ukuya ngikhaya ngoba ngikhaya kula nto oyilandayo ngikhaya kuyabhowa ngikhaya njani njani hhayi